Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nogawande obesifake indaba ngolimi lwesiShona. Elingalivuka njani izulu kandaba olamukelayo emsakazweni weStudio 7 ngoMvulo mhlazi ku-9 Zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi amapholisa kawabophi abasekeli bebandla le-ZANU-PF abadala uDlakela.
Indaba ayikhona ukuthi kazama uhulumeni ukuthi indaba le ayibambe isisemasini akhuze abalandeli bakhe laba.
Ibandla le-MRP lithi ukufaka amatisala angazi indimi zesigaba lapho abafundisa khona yikho okubangela ukuthi abantwana besigaba seMandebeleni bengenzi kuhle emhlolisweni.
Amadonga ebhinga befundisa lekona ngani, amakhalanga ePlumtree befundisa lekona ngani. That's the concept of the devolution of power.
Kodwa isiphathamandla sebandla lezanu PF sithi akusilo qiniso ngoba lolu daba solwalungisiswa.
Indaba esibonwe ukuthi iqakathekile kathesi wonke umbalisi wonke othathwayo uthathwa evela esigabeni sokuqandile lokuzokwenzakela. Siyabonga.
Sinengxoxo loSenator Khalipani Phugeni ngohlelo lokuhaba izigaba zokuvotela olwe-delimitation. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emfakazweni weStudio 7. Ivandla le-CCC lithi amapholisa kawabophi abasekeli bebandla le-ZANU-PF abadala uDlakela. Lokhu kuza ngemva kwedlakela olubonakale enkundleni zebulenjini okuthiwa lwaqhamuka eMurewa ngempela sonto. Abalandeli bebandla le-CCC abangamakhehla betshaywa ezibunu ngezigodo. Isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South, uMnumzana Ntando Ndlela, utshele lumsakazo ukuthi lalabo abenza uDlakela esigabeni sakhe kusenziwa ukhetho lwe-insiza laseMatobo belokhu bengabotshwanga, okuyikho athi kuzenzela kuzayenzakala kulabo abemurewa.
Into edanisayo kakhulu yinto okufuze isolwe ikhondenywe ngazo zonke indlela ongazicabanga. Ukubona amajaha labafana lamantombazana angakana ethwele ingodo lenswazi betshaya abantu abadala, obaba labomama asebekhulile ukuthi bangabazala, yinto embi kakhulu. Sibonga kakhulu umuntu lo wenelisa ukuthatha ividiyo le uze umhlaba wonke jikelele ubone kuba lokhu esihlala sikukhuluma ukuthi bakithi abantu bezanu-PF basithwalise nzima, abantu bezanu-PF basitshaya basibulala. Asiqambi manga ngendlela izanu-PF ehlala ikhuluma ngayo isithi hayi ayikwazi. So kube mgceke ukuba izanu-PF ivele iyiphathe njani, ivele iyiphathe yababulali. Batshengisile ukuba bavele bale njongo ukuthi babulale wonke ingqengubani umuntu ofuna ukubaphikisa. Sathi sikhuluma ngensuku ezidlulileyo zama-by-elections, eMatopo bayasitshaya, insiza bayasitshaya, eBhinga bayasitshaya, kwangani sikhuluma into engayisiyo, becabaphika bathi kabakwazi konke lokhu. Kodwa lamhlanje sokumgceke sokukhanya ukuthi izanu-PF ivele iyiphathe njani, iyiphathe yababulali. Kodwa isicelo esilaso thina njengebandla le-CCC ukuthi uhulumende yenze amapholisa enze umsebenzi wawo, umthetho uthathe indawo yawo. Bonke abephula umthetho kumbe ngabantu be-opposition kumbe yibo bona laba abavele bejayele ukuyophula bezanu-PF babotshwe, ngoba kukhanya umthetho usebenza icele elilodwa, usebenza ukhangele uvikela izanu-PF. Abantu bezanu-PF basitshayile insiza, basitshayile Matobo, basitshayile eBhinga. Abanye sibazi sabaqamba amabizo ukuthi uzibani lozibani basitshayile sibareporte emapholiseni. Kodwa lalamuhla sekuze kwaphela inyanga ezimbili ezintathu akula nto abayenziweyo, akula muntu ngisho lo yedwa owezanu-PF owabotshwayo abantu limokela besabaripotayo. Ingozi ekhona engiyibonayo kuzaba mhlana amalunga e-CCC kumbe amalunga e-opposition eza kuthi sokwanele, ngoba okwakhathesi umongameli wethu uadvocate Nelson Chamisa uqongosela kakhulu ukuthula unxe ngama supporters akhe labalandeli bakhe kuba lanxa behlukuluzwa kanganani abazame ukuthi bahambise ukuthula phambili kodwa ngibone ngathi ukubekezela kwabantu kuzafika lapho kuphelela khona abantu bangafika esigabeni sokuthi sokwanele sebechaye sokwanele bachibilike babisele leli lizwe lisoze libuseke ngakho yikho sikhuthaza uhulumeni ukuthi into le kachaye ibambe kusese masinya ngoba ngendlela abenza ngayo sikhangele lelo dlakela luqhubekela lusiya phambili amalanga okhethwe lokho esondele so indaba ekhona ukuthi kazama uhulumeni ukuthi indaba le ayibambe isise masinya akhuze abalandeli bakhe laba ukuba bami ukubulala abantu bami ukuhlukuluza abantu ngoba kuzaba ngelinye ilanga abantu baqala kubise kuyabe sekungenye inkalathi yembuzi elizweni bezesabe kumhlaba wonke jikelele
sithanda njalo ukudlulisa ukubonga okukhulu kakhulu kumongameli wethu webandla le-CCC u-advocate Nelson Chamisa ngokukhuthaza abantu ukuthi bazibane lanqabe phakathi kokulingwa okungaka ngokuhlukuluzwa okungaka nsuku zonke uNelson Chamisa u-advocate ukhuthaza ukuba abantu bazibambe nqa abantu bangahlukuluzwa bakhuthaza ukuthi bazame ngazo zonke indlela ukuthi benze ukuthula phakathi kwabo lamalunga ezaniphiwe
Hello ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South. Ivandla le-MRP lithi ukufaka amatitshala angazi indimi zesigaba lapho abafundisa khona yikho okubangela ukuthi abantwana besigaba seMandebeleni bengenzi kuhle emhlolisweni. Ngalokho ibandla leli lithi lizatshengisela likhonona ngalolu daba ukuze lulungisiswe. Sixoxe lomkhokheli wogatsha lwabatsha kuleli bandla umnumzana Mudenda Chilumbo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga baba Chris Gande, thank you very much. Indaba ekhona ngeyokuthi thina ezi abantu be-MRP, abantu be-Matebelele, silesiqiniselo esokuthi i-passerate ephumayo ebantwaneni from grade 7, form 4, up to A-level kune-contribution ye-language barrier. Nga sikhuluma nge-language barrier, sikhuluma ngokuthi amaVenda e-Beitbridge, amaSuthu e-Beitbridge, amaShangani ase-Beitbridge kabafundisa khona ngayo, amaTonga e-Beitbridge. Befundisane khona ngathi amakhalanga ePlumtree befundisane khona ngathi that's the concept of a devolution of power. A devolution of power asokukhipha izimali emakhansi indisiyanika amakhansi. A devolution of power embraces everything from ekuzalweni kwempukane ekuzalweni kwenyamazane yonke. A devolution of power ilanguage barrier esayikhiphela amakhiwo ukhulumani lomntwana woku-ED umuntu okhuluma isiShona ukhulumani lomntwana ograde 1 up to grade 7 up to form 4 umuntu okhuluma isiShona ngoba ukukhuluma isiShona kumbe ukukhuluma isiNdebele isiTonga and across ama-languages wonke akutsho ukuthi siyabe sifuna ukuthi umntwana enikwe i-explanation ekwanile that would be in the translation of the mother language that's the bone of contestation so by violating the inviolable sacred trust of the people is one thing that is unfundamental one thing that is undemocratic china is i-MRP no amateacher esiShoneni kafundise esiShoneni awungeke wathi wena akusela ama-temporal teachers endaweni lapho ongazange waya ka i-college kathethi kule wange just college ekhona ayira 2-3 years ayika graduate sabantu abantu beya abolisha ukuthi ama temporary teachers engahambi anga recruit eMathebeleni ngoba bona emashonaland they did everything in terms of a tertiary institution ama colleges manenge mashona so tina sithi hayi lokho ngakuyi ukuthi it's all about ukufa umnanga kwa must extend his prison cell for example in Kai ile 67 plus teachers abaqualify abangekho emsebenzini bathatha imisebenzi yonke yama teachers ba disempower ama districts wonke kasakwanisa ukwenza anything ama teachers ahlezi ama teacher are employed Harare we are saying this is wrong tina is i-MRP singabantu bese determination that's one principle
manje njengebandla lina lithini ngalokho
so we are saying mhlaka 8 kahambe engaka deploy ama teacher awesishoneni kahambe yo extend ama je kahambe yo extend ama amaris ngoba sizinikele ukufa sizinikele ulophi amashona must be deployed emarondi amashona must be deployed emzarabani lapha kithi we are demanding for the emergent resuscitation of temporal teaching scheme. Baba Chris Gand, we need a resuscitation of ama temporal teachers. Temporal teachers are better than umuntu obuye engakwanisi ukutolokela ukukhuluma ulimi lomntwana. Kungcono bebuye ama form 6 befundise primary. Befundise primary. Inonsense kamnanga gwaleyo ukuthi uleta ama teacher akhuluma isishona lapha emathebeleni. I paid in mhlaka 80 sivimbile. As the MRP, we are steadfast angeke wasizimba.
Hello ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo umkhokheli wogatsha lwabatsha kubandla le MRP ubekhuluma icingweni le Studio 7 esebhinga njengoba i Studio 7 ingasekeli hlangothi sithinte isiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Kulakwashe Muzaka yena othi lolu ludaba oselwalungiswa nguhulumende kudala.
Ngiyabonga abalaleli abathandekayo, ngiyabonga baba Gande. Lesi isiqokoqela sendaba indaba emnandi, indaba emhloko sibili ebe ihlupha esikhathini esiphelileyo. Yekelani ngiqale ngokuvuma ngempela ukubana yebo kube kulamateacher abevela endaweni ezijiyeneyo esiyafundisa lapha abangakwanisi ukukhuluma even ibala elilodwa elolimi lwendawo lenaleyo. Kuyinto kathi isenzwa ngomoya lwana okuthi sibantu banye, umoya okubambana elizweni, umoya ongabandlululi abantu ngolimi lwabo okuthi hathi wonke umuntu engahamba endaweni etshiyeneyo as long as eZimbabwe efundisa. Kodwa ke eminye eminyakeni ephelileyo kumbe ngathi kunyanga eziphelileyo abantu basukumile babanga umsindo bekhuluma imbangelo kumbe bekhuluma ama-points esingathi aqhakathekile, ama-points afana ngokuthi engafundisa njani umuntu nxa engakwanisi ulimi.
Manje lithi kwenziweni?
Ngikhuluma nje ngingalitshela balaleli ukubana uhulumende siwatshintsha ipolicy. I-Public Service Commission sisukela umnyaka ophelileyo seyafaka umthetho omutsha. Kulama-languages esithi khona ngama-small languages, indawo eziyabobhinga isidonga labo mwenezi labo Bedbridge labo Venda kusicho kusicho, kwafakwa uhulumende ukuthi akusela mbalisi owe primary ovela endaweni eyinye engasiyo isigaba leso. Lokho kutsho ukuthi amateacher wonke asethathwa eprimary athathwa esigabeni seneso, athathwa kudistrict yona leyo ngabantu abakhuluma ulwimi lendawo lenaleyo. Ngingalinika umzekelo. Ngo-September ophelileyo amateacher aqatshiwe, bonke abaqatshiweyo bathethwe endaweni lapha abahlala khona kubona lawo ama-language city ngama-language amancane njengasebhinga. Nginike umzekeliso, kwathathwa kuphela abamateacher abavela eBhinga, eMwenezi kwathatha abavela khona le-eMwenezi. Kodwa kulabanye ababalisi bokuthi uyabe evela koBulawayo kodwa sivele ehlala eBedbridge, labo labo bathathwa njengabantu abeBedbridge. So wonke amateacher asengena okwakhathesi awutholi loyedwa ongaveli kudistrict yona leyo. So lokhu sokulungisiwe sokuyinto esebonwe ukuthi hayi eliqiniso ukuthi akusebenzeki. Kodwa manini ngicasise ukuthi usecondary yebo abaningi bavela endaweni naleyo, kodwa kulabanye abavunyelweyo abavela kwezinye indawo esithi ngama-special subject, ama-subject njengabo maths or physics, labo bavunyelwe ukuthi bethathe kwezinye isigaba nxa kungela endaweni naleyo amateacher akhona ukufundisa lawo ma-subject.
Alo ke ngumnumzana Kudakwashe Munsaka isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebhinga. Udaba lokudwetshwa kakutsha kwezigaba zokhetho olwe delimitation lusolwa ngamabandla phose wonke abalisa lelezano PF athi aluqutshwanga ngokusemthethweni. Kwezinye izigaba okufana lakoBulawayo ziqhumanisiwe kodwa zasala lokhu zilitshumi lambili. Sixoxe lo Senator Khalipani Phugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabingelela umsakazi ngibingelela abalaleli emakhaya. Unyaka omusha umsakazi bonke labalaleli emakhaya. Udaba ongibuza lona ngesilungu ngathi it's a serious cause for concern. Ngokuthi mangabe ngempela kuyilokho abakushoyo ukuthi ukuthi i-report eyanikezwa umongameli welizwe ubaba uDokotela Mnangagwa i-report eyiyo efakwe kudale parliamente ngolwesihlanu lolodlulileyo fakwe phambi kwethu le report kuthiwa yi-report yezek kusho ukuthi yi-report nje efakwe ngendlela engabizwa kuthiwa i-false pretense bekungela qiniso kilo ngoba ihanjiswe kumongameli kuthiwa ngezek kanti ayiswe yezek ngeyabantu ababili abezek yalethwa eparlamente kuthiwa ngezek kanti akuyona yezek ngeyabantu ababili nje so mangabe kule qiniso kulokho silenkingi ngoba ngithe ngifunda incwadi ebhalwe nguprofessor Maduku ebhalela iclient lakhe uthe yena ubuzile umbuzo ukuthi le report njengoba siseparlament nje yi-report eliyi-treat-a njenge-report yezeki noma njenge-report yabantu ababili bezeki so sizobona impendulo yakhona ngoba uthe yena ma kufika umvulo nje hlaka 9 impendulo engayitholanga uzoya e-court inkantolo yomthetho so sesisokunenkinga nje angazi ukuthi ngubani olele emsebenzini ukuthi i-report ihanjiswe kumongameli angazi ukuthi kule ndawo ukuthi basayina bonke yini or vele inkathi eziningi kusayina u-chairperson lo deputy wakhe or usayine yedwa or what angazi
manje ngokubona kwakho ubona kuyini inyathelo elifanele ukuthi lithathwe ngabamabandla aphikisayo
abamabandla aphikisayo okwamanje ithuba lethu likafiki ngoba le ndaba ayinani nokunamabandla aphikisayo le ndaba yindaba ephakamiswe yi-citizen yeZimbabwe isebenzisa lokho abakubiza bethi ngama-constitutional rights and in this case constitutional obligations as well ezokuthi uthi yena kulento engahambi kahle la kulento enukazantungana so sesithi ake nilike ukhangelisise lina bephalamende makulehlula ngizoye court kodwa kukhona akusolayo so sizoyibuka le ndaba sibone ukuthi iphutha libe kuphi maybe njengamabandla aphikisayo singabheka ukuthi kahle kahle umehluko we-report le under question ukuphi lama report ake aphiwa ngaphambili mangabe kulo mehluko kule departure in other words from normal practice kamele ukuthi ngempela bese sibamba ukuthi kukhona ngempela okungahambi kahle la kodwa mangabe efana ama reports ukuthi kamele sithi intervene legislative ngokufaka umthetho ukuthi no ama report maye kuyakithi kumele ebenzwe kanje kanje so that sithi seselathe lokho osokwenzekile manje ukuthi kungaqhubeki kusenzeka sisiya phambili
aloke ngusenator Khalipani Phugeni webandla leMDCT kodwa lapha ubekhuluma imbono yakhe ezimele okumanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izisebenzi zikahulumende sezamukele indlela entsha yokuholisa amatitshala ngokuthi abafunde okunganani yibo abathola imali eningi bese kusithi labo abasebenza isikhathi labo besemsebenzini bazakhwezelwa inholo leli phephandaba lithi uhlelo lolu luyaqala kuyona le inyanga iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi njengoba izikolo zivulwa lamhlanje abantwana labazali bebeqokozela izolo belungiselela ilanga lanamuhla leli phephandaba lithi umsekeli womphathintambo wezemfundo yeprimary umnumzana Edgar Moyo uthi uhulumende uzaqala uhlelo lokungabhadalisi abantwana besikolo kuyona le item okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp
Studio 7, Studio 7, Salvonani, Salvonani, Nakulvani, Linjani, Linjani, Patata Betwez in Davazinandi, I, Davizipazon as in Nandi, as Zizamalamaonte, Vagita, willing to measure the Pedamauti, willing to measure the Lamin, to measure the Davans, as Zizazan to measure the I, Nasa Pilas, one of Julia, Aliana, Lampa, Juliana. Kumare lokulima ayiyana si nari ntija impako mbono kwami lapha laba bantu laba bachaya abantu bethebe isithizi vele abasoze bafa bavuma laba bantu ukuthi bachaya abantu ngoba athunywa soze bafa bavuma kanti sibali maza abantu bemve nje so bakwazi kuhle ukuthi ijejele olizayo lolurongo lurongo manje bengisithi ngiqinisa bakithebe labo usebenzisa ukuthi no abengazabe le ndaba labo bathiwa ngufakazi ukuthi hayi siyawina hey hayi ngeke siyawina bazijulele bekwazi ukuthi benzani kuphela bona bethu amaphoyisa adile labantu labo kuphela ayikho into ibekekho ezithi zizawina ngoba bazi ubuhlungu babona labo ukuthi lapha sokurongo yikho besenze nje bafuna ukudla ngamandla ngokudla ngamandla ke mabizwako abantu laba bakhuluma ulimi lwelugoqekileyo lwebahlupha njengadoda engiyengizitho so ubachaya abanye abantu ngenye indlela enje so oright bendingifaka umbono wami lapha ngiyabonga nkomo ngiyabonga jonga thank you babaye
abantu bakithi mabayeke ukugxekana ukukhombana ngemini ukuthi i-MRP yezaphulo CCC for MDCT sonke singama-opposing party asibambaneni siyeke ake sibheke isimo okwenzakalayo abantu bechaya kangaka ukuthi ngowakuphi ngowakuphi ezilongochaka ungonanga we have to be against that kumele sibe against leyo nto ngoba manje ma uzochaya abantu abadala ngale ndlela ijikizane takusibantu bayo abachaye labo bantu labo bechaywe bebulawe sibone ukuthi izothini zona nje ithi asibantu bayo kodwa ngabantu bayo ye asibambanene asikuyena ukugxekana ukuthi i-TCC what why nayizame ukuchaya abantu lithini ngayo linehlala ligxekana linanodwa kodwa nifuna umbuso ukuthi ube umbuso okhululekileyo uzokhululeka kanjani ngapha ligxekana nokuthi izane izokuma kanjani or ibe namahloni kanjani ma izobona nalilwa lodwa naye ngeneleli chaye futhi kumele sibe against into wena le isi-against yona izanophepha kumele iphuma sayifuni ngoba ngiyabona ukuthi khona ma singenza kanje sizoqhubeka ibusa and abantu bazobe qhubeka beshawa njengoba siyababona bachaye ama-video nanka yavele ngithi baphika bada kubona abantu babo abachaywe ke nabo labo bantu abashawe abantu bebe nezibindi ayikho enye into engizokwenziwa ilizwe vele angithi lathathwa ngegazi namanje maluthathwe ngaleli lo gazi ukuthi kuzobulana abantu abashawa labo banalo yini igazi ende ngabantu abadala uzobesikeni ukugxekana thina sodwa sibambaneni sivotenini ma kuluziwe bethi basichaya sibachaya ngcono okuchaya nowesi
ngitshona njani Studio 7 hhayi thina sitshone kahle kakhulu phela kulijabulela kho konke lisenzela khona khuluma ngosibana ngolebuzwana enye into engithandayo kuyibonisa abantu lapha ngento ekhulunywa nguhulumende wasezimbabwe kule ndaba yakhe leyathi yena abantwana asoze babhadale i-school fee izikole ezisema-reserve for one term lokho okuyinto kwakhe lokho akukhulumayo akusebenzi inikisi lokho akukhulumayo lokho yibumenemene bakhe ukuthi kulo mntwana ongathi wena abantwana kababhadali i-school fee for one term but is one term esazi ukuthi uye emavotini amavoti akhona yayeyona i-first term leyo kwazi ukuthi ufuna ukuvotela erobha abantu into esegxekene ngakho akula nto esebenza la bantu bengakulaleli lokho so akula mntu indaba engathithi zifunde kufunde isikhathi eside iminyaka kumbe 5 years abantwana besikole bengabhadali i-school fee lokho akukhuluma yize neze kumenemene bakumnangakwa lo so azama ukutshena lo kutshela abantu amanga nxa ebhadalisa i-school fee sakeabhadalisa i-school fee sa nxangabhadalisa angabhadalisi izikole i-school fee ekuqonde ukukhunte ezikoleni zisemareserve uyabona nto abantu basemakhaya bayizijugidi bazamlalela bathabele yona i-one term engalamsebenzi that is useless lokho akusebenzi abantu bengavumela into zikamnangakwa ebarobha abavote kusebebanikile kungade bacuphela khona njengenkukhu okuningi lokade bayirobha ngakho abahambe emavotini behlukanela emavotini kuphela iqiniso bayalazi abantu and bayakwazi ukuthi abasiyarota bakunjani and jazi ukuthi abantu loku babesapota izanu begijima le zanu babekwathi bafuna bakufuna kodwa kwalesi sikhathi ngaba uze baphume kuzanu kube nengqubekela phambili elizweni lakithi ngabayevotele omunye umbuso kube lo mbuso oright ezimbabwe okhululekileyo lokho okwenziwa ngumnangagwa isitusibes akusebenzi siyasisapota into zikamnangagwa lokho kungcolile umbuso wakhe lawo akulanto asenzele yona vele empilweni. So abantu kabachiyane lento zikamnango ngoba bavotela amanye amaparty azaparty Zimbabwe ngendlela right. Abantwana bethu bafunde baphumelele bayethu ezibhedlela. Into yonke ihambe kahle eZimbabwe siyane into kamnango kwa. Kunyabonga kakhulu.
Yes, sithi seven ngiyalibingelela lonke lapha elikhona bakithi. Yeyiwe mthiwa ngikhuluma nje nsejombe bakithi ngiqala ngokuthi kona hayi happy 2023 madoda singenile. Ngenile kodwa singene nzima. Libona kunje indaba yomkhono welizwe. Eh madoda abantu nje babona abalezivindi bobaba labo mama. Abantu balezivindi okokuthi nje nxa kungeli ukuthi umuntu uzafakela ucwa laphana. Ah kungaba ingozi kuleli lizwe. Kukhona okungaba lotshintsho laphana siyakubona. Kodwa into esiyesabayo nje laphana lugodo izi ayingamamachethi ayazisetshenziswa i-ruling party imkhonto njani njani le mbhobho lamapolisa lamasiya yiwo. Lokhu ovyathi i-ruling party kade siqale sithi ukukuzibenzi. Kodwa yekela ngithi khona kumfana lo wetripusi oyelo lo Chamisa. Chamisa mfana wena. Wena mfana wena lo muthi wena. Into le yonke besingayibona kodwa ngokubuya kwakho kuhle kwakanye ukuthi mfana wena lo muthi wena. Mfana wena wedwa wena. Kodwa laba bangazi bakuthini. Bachaya abantu bathini kodwa umuthi wakho abafuba uthola. Ngowakho wedwa umuthi awunikwa nguNkulunkulu. Ungu-one. Usesizwini sikamama uphuma vele wawuzuvelisa ukuphethe ezandleni zakho. Ah mfana. Ah mfana wemshunga iwe. Tikutoziona 2023 mfana pano kubuya kwansi kwenzakala inkalakati yolide lapho. So mfana lapho uhamba khona qaphela, lapho uhamba khona odla khona qaphela, lapho ulala khona qaphela ngoba itimu ikumakile iZanu PF ayikhona ukukudlala ikumakele okuyana kokukumaka kanye kanye ukuthi ngenza simili silly mistake khonapho. Hhayi uyangena phansi lapha. So please zame uhamba kuhle mfana.
Sanibonani, sanibonani bantu bakuhlukunjani ngezindawo ngezindawo. Hhayi sizakubona lokho okwenzakala elizweni lakhe kodwa akungapheliwe kuyahlola likwenze bomnankagwa labo jozezithuma labo chiwenga labo gawule usalivumela likwenze kodwa one day is one day and alikho ilanga elingafikile kuzathi kunje ngelilanga silingcwaba silindele abantu becelebrata abantu bakhathele yini abantu bakhathele ngani bantu bezanupiefu kalilancedo liyiziphofu lihlukumeza abantu libulala abantu kuzofica ngelinye ilanga la bantu balaba ehlala libabulala ukusa namalanga basezovuka bezilweni ngoba lapho eseliyakhona selidonisela ukufa ngeke lisabuyele emuva selisiya kufa lina lapho eliyakhona uzolifica kuphela ukufa babulalela abantu liyenze lokhu elibenza khona kodwa one day one day sikhathele yini sikhatheleni bantu bezanupiefu kambe abantu abangatshintshiwo abantu abalomqondo nabalaselokhu babulala abantu la manje beloku behlukumeza abantu kathilithi abantu beyenzeni abantu bephile ngani abantu bephile njani elizweni ngoba linakalilancedo phela lapha and manje umthetho vele awusekho total elizweni lakithi bukuthi kwenzakalani elizweni buka nje ukuthi elizweni lakithi kwenzakalani akusena mthetho lapha into yonke sifunza abantu bezanupiefu isevamasela.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318.
Master KG featuring Indlovukazi. Besigcubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.